Ibandla le Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lamhla limgcobe ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lenze lokhu eGwanzura Stadium eHarare ngesikhathi lithakazelela iminyaka phose engamajumi amabili 19 years labunjwa. UChamisa ugcotshwe ngumnumzana Morgan Komichi omunye wabasekeli bakaChamisa.
Chamisa is surely bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the whole and support of the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe, umongameli wabantu. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
Ugcotshwa kukamongameli kweZimbabwe kwenziwa nguChief Justice kumbe umsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe nguChief Justice Luke Malaba. Umthethondaba usanda kwethula ukuthi nguye owanqoba kukhetho ngontulikazi lonyaka. UChamisa waphanyeka udaba lolu emthethondaba esithi nguye owanqobayo, kodwa umthethondaba wathi nguMnangagwa. UNkosazana Tabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leli, uthi uChamisa ugcotshwe ngabantu hathi umthethwandaba.
Abantu bathe khona kokuqala bagcoba ubaba u-advocate Nelson Chamisa usenguye uprezidenti welizwe ofuna ngabantu owavotelwa ngabantu. Njalo kufuna ubaba uChamisa wasebazisa ukuthi khona kumele sibe le-transitional authority. Lapha uMnangagwa lamasela abezani kumele bavume ukuthi thina njengebandla leMDC uba uChamisa wanqoba. Sisukela khonapho bese sihlala phansi sikhangele ukuthi umnotho welizwe siwulungisa njani, kodwa kuyithi njengebandla leMDC esibusayo ngaleso sikhathi.
Singathi-ke ukugcotshwa lokhu likwenze njani njengoba singabonanga kulamajaji kumbe abantu abanjalo, kwenziwe njani?
Hayi, anti sonke thina lapha njengebandla leMDC silandela imfuno kaZulu. Lokho kwamajaji lokho kithi kakukho, ngoba kumele agcotshwe ngabantu abamvotelayo abelokhe bekholwa ukuthi yiyo inkokheli okumele ibe yiyo ehamba phambili ukuthi silungileli lizwe.
Khonokho-ke akusoze kucaphule ibandla leZANU PF.
Angazi bacaphukela, bangacaphuka, akulanto esiyonileyo, ngoba leyo bekuyimfuno kaZulu. Singike sanelisa ukuthi uZulu simbambe imlomo ngokuthi uZulu usekhethe ukuthi ubaba uChamisa kagcotshwe.
Ye, kodwa abantu bazathi phela kasuze ahambe e-State House, so ugcotshwe njani?
I-State House yethu njengebandla leMDC lobaba uChamisa aso ndlule ehlala khona uMgabe lalapho sokuhlala khona uMnangagwa. I-State House esikhuluma i-State House kaZulu, uZulu ngoba ngikhuluma ngedemokrasi, idemokrasi nguZulu. UZulu yena ngakhuluma ukuthi khona yikho abakufunayo yi-State House yethu le.
Ye, so-ke libona ngizani lizangena nini emgwaqweni litshengisela khonokho elifisa ukukwenza?
Emgwaqweni owakathesi sizangena-ke iZimbabwe yonke jikelele. Sibonga uZulu, njalo sisizwa uZulu ukuthi usezimisele yini ukuthi singene emgwaqweni, ngoba singeke sangena nxa uZulu engasitshelanga. Kodwa namhla uZulu yena besithi kumele singene emgwaqweni namhlanje. Ubaba uChamisa wasebazisa athi kumele sibhode iZimbabwe yonke jikelele ukuthi sizwe ukuthi intshukuntshu kaZulu yonithini.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF uthi yikuganga lokhu okwenziwe libandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Chamisa.
Isisekelo selizwe lethu, i-constitution yethu iyakhuluma ekugqekeni njalo iyaveza sobala ubana umuntu oba ngumongameli uhamba njani, kusuka ngaphi kuze ufike njani, uzagcotshwe andibana abe ngumongameli njalo ugcotshwa ngubani. I-constitution ibalulekile kakhulu ubana lo ngumsebenzi owenziwa ngu-Chief Justice. Angazi ke bona kumbe bebelayo owabo u-Chief Justice na kumbe ukuthi bebedlala nje lokwana abakunamashona amahumbwe, yazi udlala umaqatshelana. Ngabakho serious abantu laba and kuyadanisa kakhulu ukubona izikhuqamfundo ezinjana nabantu abakhangeleka beyo ngabantu abanomqoto kwi-society besenza izinto ezilobuhlazo ezinjalo, ezenzela ukungalandeli i-constitution yelizwe, ezenzela ukungahloniphi isizwe seZimbabwe pho ngabantu abanjalo.
Bathi bakwenze lokhu ngoba bona bathi banqoba kukhetho. Lokho kwakhulunywa i-constitutional court leZimbabwe electoral commission bathi vele kungamanga, ngakho-ke yinko beyenze uChamisa waba ngumongameli yolezo leZimbabwe. So ke manje lina njengabantu bezana uPF kulihlaba kanganani kono?
Ngibona ngathi mungaba lo muntu nje even oyedwa wezana uPF ongaba le ndaba lento enjalo uyabe segula ingqondo sibili. Lokho asonto vele okumele size sehluleke ukuthi sidle ngakho. Sizakala silokhu sidla, sigeza, silala, sivuka. Asindaba zalutho abakwenze lokhu yazi angazi wena ngakufaka njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi uzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi kodwa ibuphukuphuku bokugcina. Nako-ke asonto engingazwisizana uP F ubuhlungu kumbe engaswelisa ubuthongo iZanu P F kumbe engenza ukuthi iZanu P F kumbe ithalaze ithibilike. It's a non-event.
Ilizwe leZimbabwe okwamanje libhekane lenhlupho ezijiyeneyo okugoqela ukuswelakala kwemali lempahla, ukuqonga kwentengo yempahla lokusilela kwamafutha okupheka lawezimota.